Soku isika atisenda baku VOA Ndebele.
Linga alivuga njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlazi ku 2 Ntulikazi 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu namhlanje. Kulabantu abalithumi lantathu abathelelwe igcikwane le coronavirus elizweni loyedwa ovela phandle kwelizwe eSouth Africa. Izakhamuzi zelokitshi leluveve zithi abantu belokhu besifa bebulawa ngamanzi angcolileyo avela empompini zabo.
Okungizwise ubuhlungu kakhulu ngingene izindlu ezintathu lapho engifice khona kufe abantwana. Kwenye indawo ngifice kufe umntwana ka-grade 7, kwenye indawo ngafica kufe untombazane obele 4 years, ngazofica omnye unkazana laye ngale obhubhileyo obengu-grade 4.
Kambe ukuxotshiswa kwamalunga edale lephalamende awebandla le-MDC Alliance libandla le-MDCT kungakusitshoni.
Lokhu uveza kahle kamhlophe ukuthi imphi phakathi kwamacembo omabili awe-MDC iyaqina, okuyinto engamanga kahle nxa ungulo odinga inguquko obhekelela inguquko elizweni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Abalithumi lantathu abathelelwe igcikwane le-coronavirus elizweni loyedwa ovela kwele South Africa. Lokhu kutsho ukuthi asebetholakale belegcikwane le-coronavirus elizweni sebesedlula kancane amakhulu ayisithupha, 605. Iningi labalegcikwane leli ngabahlala eHarare, okulabedlula amakhulu amabili, 225, kulandele kobulawayo. Okulaba ngamachumi ayisithupha lane, 64, bese kusiza ezinye izigaba zelizwe. Abahlali belokithi leluveve bathi belokhu bebhekane lodubo lwamanzi abangela umkhuhlane wesihudo osubulele abedlula abalichumi. Lanxa umanisipala esithi asebebhubhile bayithoba munwe munye, izakhamizi zaleli lokitshi zithi bengaba sebefika phose amachumi amabili asebebulewe ngamanzi angahlanzekanga aphuma empompini zabo. Isihudo lesi siqhamuke ngenyanga edluleyo. Iziphathamandla zesibhedlela sempilo kanye leklinika yeluveve sezafakaza ukuthi ngempela kulabantu ababhubhayo labelatshwa ezibhedlela lemakliniki ngenxa yomkhuhlane wesihudo. Inhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi yeBulawayo Progressive Residents Association isihambise lolu daba emthethwandaba isithi amanzi la kumele ayehlolwa inkampani ezimeleyo eHarare, hathi umanisipala wakoBulawayo othi kaboni dubo ngamanzi la. Ikhansili sixwayise abantu ukuthi bagezise inkonxa abagcinela kuzo amanzi njalo isahlolisisa ngalolu daba. Okuningi asikuzweni kungxoxo osithandekile Mhlanga we-Studio 7 ayiqhube lonkosikazi Patricia Chabalala, umsekeli kamgcini sihlalo weBulawayo Progressive Residents Association.
Izolo ngimeba ngayavakatshela abakhe balahlekelwa ngabathandwa babo eluveve. Ngibe lokudana kakhulu ngifika kulezo zindlu, ngifice abantu bedanile, bebunile, behawula, behlukuluzeke kakhulu. Ngabona ukuthi abantu badane kakhulu, bayakhala, njalo kulokhe kulokugula, kuyagulwa. Okungizwise ubuhlungu kakhulu ngingene izindlu ezintathu lapho engifice khona kufe abantwana. Kwenye indawo ngifice kufe umntwana ka-grade 7, kwenye indawo ngafica kufe untombazane obele 4 years, ngazofica omnye unkazana laye ngale obhubhileyo obengu-grade 4. Abantwana laba kuthiwa babulewe ngamanzi abawanathayo nalawo asebulela abantu eluveve. Iqiniso liphelele eluveve kakukuhle, kuyesabeka, kuyahawulisa. Kathi sixoxa labantu abafica ukuthi hayi balimele, balimele engqondweni, balimele ngaphakathi kwabo. Abakwazi abakwenzayo njalo bayesaba sakhulumisana labo kakhulu ukuthi kanti ishuwa amazilawa le iqinise ukuthi yiwo bathi yiwo kakhulu amazi asilimazileyo ngoba ufica endlini eyodwa ufice kugula abantu abathathu umbabane begula lokhana okwesabekayo omnye umama obe ofelwe ngumntana akhe lo labantu nababili abagulayo ha uze watsho lokuthi uyesaba khona ukuthi ayimpompini uyayisaba impompi ngesiga esimvelele ukuthi afelwe ngumntana akhe lalaba abagulayo laba abade begula yena lo omunye simbonileyo ube sehluleka nje khona ukusukuma ekhala ehawula imlomo leyichachambili dabuke yadabuka konke lapho esihambe khona sifice kulusizi pho baza wathatha ngapha amanzi baza natha ngapi njoba sebesesaba impompi lezi abanamali
njengenhlanganiso emela amalungelo ezakhamizi selike lakhulumisana lekhansilini ngalolu daba njalo bathini ngalo
ayi ikhansili kukhulunyiswane layo sibili ikhansili yala ukuthi yibo ithi njengomkhuhlane ovelileyo yala ukuthi liphutha lapo le mithi abayiphiwayo bathi ayi baphiwa nje imithi engabasiziyo angikwazi uthi council ingenzani ngoba nxa i-council izaqhubeka ilokho engancedisani nabantu labana ingasukumi iyobakhulumisa bakhalele mbone ngazani sizakhamizi sizabaphendukela ngeqiniso sizabaphendukela njalo nxa isithi council isithi abantu bangamachapha abagezisi imigqomo kumele bazinike umlando wokuqalisa uhlelo lokufundisa abantu ngokuhlanzeka lokuhlanza imigqomo le babe le program njalo lokuthi amazi la nxa ehlalile ngoba kwesikhathi bayasinika la amanye akade khona ahlale siwagcine ngoba sabe sisesaba phela ukuthi singachitha pho sawathatha ngaphi njengoba namamitha echarja kangaka ukubhoyila amanzi kunzima amagetsi kawakho ayadula le mali yokuthenga i-home guard ayikho kasilayo kwenye indawo kuthiwa bafika babuza ukuthi kanti namagundwane bamangala abantu ukuthi amagundwane lokufelwa ngumntwana esithi unatha amazi angaqondanga uhambelana ngabo so mna mbona ngani i-council sibili ilo mlando omkhulu
lo ngunkosikazi Patricia Chabalala umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa icingweni lo sithandekile mhlanga weStudio 7 ekwaBulawayo asenelisanga ukukhuluma laba kumanisipala ngoba iziphathamandla bezingadobhi incingo zazo. Ibandla leMDCT lithi alizihluphi ngabantu abathi lisetshenziswa yizanu PF ngemva kokuxotshisa amanye njalo amalunga ebandla leMDC Alliance ayisitshiya ngalombili 8 kudale leSenate izolo. Abaxotshiwe laba ngunkosikazi Meliwe Phuthi, uPhyllis Ndlovu, Herbert Sinampande, Helen Mpofu, uSiphiwe Ncube, uKeresensia Chabuka, uNganayi Muzoda, loMnumzana Gideon Shoko. Ukuxotshwa kwabo kukhuphule inani lamalunga MDC Alliance asexotshiwe ngunkosazana Thokozani Khuphe ePhalamende laya kumachumi amabili lanye 21. Phakathi kwabayisitshiyagalombili abaxotshiweyo izolo laba abayisithupha babo bebemela izindawo ezitshiyeneyo eMathebeleland lakoBulawayo. Ibandla leMDC Alliance lona elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa likusolile kakhulu lokhu lisithi kuveza sobala ukuthi uMakhuphe labanye bakhe bajonge ukudiliza besebenza leZanu PF. Kodwa isikhulumeli seMDCT umnumzana Khaliphani Phugeni uyakulandula lokhu.
Thina silungisa izigwegwe, yiyo into esiyilungisayo ngoba phela masikuthume eParliament, sikuthume eParliament ukuthi uyasebenzela abantu beZimbabwe. Ma wena ungasafuna ukwenza lokho okuthunyelwe eParliament, vele sizokubiza bese siyathumela omunye umuntu ozowenza umsebenzi ebesikuthumele wona kuqala. Ma ungaba usafuna ukwenza lokho esikuthume khona, sizodinga omunye umuntu simthumele lapha ngoba sile program e-social democracy, le program ethi kumele silwela amalungelo abantu, silwela abantwana ukuthi bafunde ezikolo, silwela abadala na wonke umuntu ukuthi athole ezenhlala kahle silwele lelokhu zenle healthcare naloko kwe social security lokho engikhuluma ngakho kwenhlala kahle yakhona silwele ukuthi kube nokuthula ezwe silwele ukuthi kube nama economical rights abantu badle basuthe bakwazi ukwenza ezamabhizinisi nakho konke lokho yimsebenzi iagenda yethu esina lapha eParliament so ma abantu bona sebehamba lapha ukuthi bayo boycott eParliament bakhulume ngento zokuthi hey uchamisa kwathini kwaya sinaso leso sikhathi nasifaka abantu abafuna ukwenza umsebenzi wabantu lapha so sizoba recalla sifaka ngempela abafuna ukwenza umsebenzi kodwa laba abayenza umsebenzi wabantu aya sibathinti uyakubona lokho asibathinti siyabayeka ngaphandle kwalabo abafuna ukwenza ipolitiki endaweni yokuthi babhekele izidingo zabantu
Umnumzana Khalipani Phugeni isikhulumeli sebandla leMDCT ubexoxa loNtungameli Nkomo weStudio 7 ekobulawayo. UNtungameli uxoxe njalo lomsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda yena othi lanxa ibandla leMDCT lingaze liyale ukuthi lisetshenziswa izanu PF. Uzulu weZimbabwe uyazibonela lokhu.
Singake sakhuluma esingakwenza kathesi ngoba silokhe sifuna ukuthi sizwisisise ukuthi amalunga ethu wonke yini eParliament bazawaxotsha. Ngoba savumelana ukuthi kungaba ngcono baxotshwe yizanu labangani bayo lokuthi bakhala lebodwa. Kathesi sebexotsha ama MPs 13 plus 8. ngu-21 bebafuna ukuxotsha wonke sizabe lokhu sisibona ngoba okwakhathesi simele ilanga elilodwa eliyabe liyisithutha kodwa singake sakuchaya kubandla amabandla ethu yiwo asitshelayo kokwenza thina sifanana lenhlanzi ehlala emanzini njalo udlame hatshi sizakwenza okusemthethweni njalo uzulu wonke uzabe ngemva kwethu into leyo ayisho MDC yodwa phela ngesizo sonke singathi nge-MDCA MDC Alliance abesesiphambanisile lokhu kubamba usapho lonke lukamzilikazi lolukamambo ngoba kathesi siyahlupheka silakudla silamithi konke kufile ngenxa ye-corruption yikho-ke ngiyabonga abantu bethu bangalahla ithemba
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC Alliance ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwobulawayo. Ukuhlaziya loludaba uNtungameli uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Efi Dlela Ncube.
Lokhu kuveza kahle kamhlophe ukuthi imphi phakathi kwamaqembu omabili aweMDC iyaqina okuyinto engamanga kahle nxa ungulo odinga inguquko obhekelela inguquko elizweni ngokuba nxa besilwa bona bodwa uqina izano PF nxa uqina izano PF uqina indlala nxa uqina izano PF uqina ubuyanga nxa uqina izano PF uqina ukuswelakala kwemsebenzi nxa uqina izano PF uqina ukudilika kwezibhedlela lezikolo nxa uqina izano PF uqina ukudilika kwemifo wako nxa kuqina izano PF kuqina ukuphela kwelizwedu abantu besiba ngabayanga bonke belala bengadlanga kutsho khona ukuthi siphakathi kosizo olukhulu eminyakeni lezayo ngokuba nxa besilwa bona bodwa akulale lutho olunyo luza kwenzakala esilubhekeleleyo kutsho khona ukuthi izano PF izaya iqina isiya phambili kuqine usizi kuqine ubunzima kuqine ubuhlungu phakathi kwabantu kuqine ukudilika kwezomnotho kuqine yonke into enzima ezimpilweni zabantu.
Lungalungisiswa njani udaba lweMDC loluNcube ngoba bakhanya abazimiselanga ukukhulumisana?
Angikwazi kumbe kuyisimo bani phakathi ukuthi kuvume ukuthi baxoxisane kukhuzwe lomhlola owenzakalayo ngokuba kuzagcina kudilike konke kwaphela du isale izanu PF simile ivuse kuze kube phakade into engafanelanga ngoba phela iyona kayivusi kahle ngakho ke kuyadinge ukuthi bakhulumisane indlela thile kabadinge mhlambe abantu abanye bavela kwenye indawo abangekho phakathi kwamacembu lawo babalamule ukuze izwe lingaze ladilika ngokuba nxa kudilika i-opposition ilizwe liyadilika aliphili ilizwe lingela opposition ikakhulu nxa umbuso uyizanu PF mhlambe bekungaphileka ube i-government bengaso zanu PF kodwa nxa i-government iyizanu PF udinga i-strong opposition nxa kungenjalo liyaphela ilizwe liphele du abakhulumisane babonisane ngaphandle kwalokho kuzaze kulungiswe nge-election abantu sebekhetha ukuthi bamisa njani
umnumzana efihlela Ncube ingcwethi ecubungela izombusazwe ubeqoqa icingweni le Studio 7 ekobulawayo. Okwamanje ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lithi kulepolisa leGwanda elibotshiweyo ngemva kokuzama ukufumbathiswa ngomunye owemba igolide ukuze engabhadalwa engazakhathazwa ngamapolisa. UBlessing Zenya ohlala enkambeni yeZRP New Town eGwanda ubesemthethwandaba ngolwesibili. Iphephandaba leDaily News lithi uhulumende ufuna ukwethula umthetho ozakwenza kube licala uqamba amanga ngengatsha zikahulumende ezifana lebutho, amapolisa kumbe iziphathamandla zikahulumende. Leli phephandaba lithi umphathintambo ezomvikela obesedale lephalamende lapho ayethule khona amazwi okuthi uhulumende uyakhathazwa ngamanga aqanjwa kunkundla zobulembu be-internet osekubangele ukuthi acabange ukusungula imithetho enqabela lokhu. Okwamanje ke sizwe amazwi enu lina balaleli bethu kwimlayezo eliyithumela ngeWhatsApp.
Abantu kumele sikwazi ukuthi ama-sanctions afakwe nge-attitude lana eseZimbabwe. Njalo into le eyokuthumba abantu, those people are the same people abathumba uDr. Lwana uPeter Magumbeyi. Into efanayo la wena le enzakalele umfoka Chamisa le. The method esetshenziswe kuye yena leyana yasetshenziswa kuMagumbeyi uDr. Peter Magumbeyi. And uDr. lo thina sasilokhu sifunikwazi ukuthi kade uphelele ngaphi, ekugcineni ungaphi, kwenzweni ngaye, waphola, le research yayezwayo kuye, batholeni. Even nalamuhla silokhu sisafuna ukwazi ukuthi kwenzakaleni ngoPeter Magumbeyi lo uDokotela Lwana. Kwagcina kwenzweni, kwabanjwa bani, ama-investigation la abahlala besithi ba-investigator omnaka kwale cabinet yakhe iphelele ngaphi. Hayi, but vele we don't expect anything ngoba vele yi-nature. Umgalo wevele ehlala esenza njalo la abantu bebulawe, abe sekhuluma isikhiwa sakhe siqatha athi if there is someone who has got any exhibit and whatever, let him come in front, all those things. Wehlale sitsho njalo ekhuluma isikhiwa sakhe sokuthiwa abantu bembonga ukuthi hayi uyazi ukukhuluma isikhiwa loba njani njani. Abantu bona besifa bephela athi nxa ngabe kunomunye lobufakazi ngezinto enjalo sivumelele kaphumele egcekele.
Bebengisathi mina ngizwile lo mfo lona ethina uthi ungumpofu esithi uChamisa uhamba ayofakisa ama-sanctions. Wafakisa kanjani? Yazi ndoda wena mpofu lo wena. Ma ungayazi ipolitiki ungakhulumi ngoba ama-sanctions uyabona ukuthi iZANU-PF yiyo ezifakela yona. Babhizi bathumba abantu bayenzani yonke into le bayenzayo. Wena tsho ukuthi esengahle awufuni ukusitshela iqiniso ukuthi wena noMakhuphe nithengwe iZANU. Kunjena nje wena uyahlupheka. UMakhupha ungcono uyidlile imali yeZANU, wena-ke umsebenzi wakho ngwani? Kahle kahle awufundanga nokufunda wena mpofu wena. Kumele uhambe uyehlala emahlangeni then ubheke iy'nkomo zikababakho. Even umntwana ona 5 years into leyo ikhulumayo nje ngeke aze ayikhulume. UChamisa ufaka ama-sanctions njani? Uyakwazi ukuthi ama-sanctions ahamba njani? You know ukuthi what causes sanctions? Noma uyakhuluma nje ufuna ukuthi nje ukhulume ngoba nanku uzonda uChamisa ngendaba ye-jealous. Yazi bantu anikeni i-jealous.
Linjani mthakazi, linjani mthakazi, ngiyalibingelela ngo-counter sibanda lapha eBotswana. Abantu abasele mcabanga ngokuthi ama-sanctions afakwa nguChamisa they are wasting their time. Ngoba indaba yama-sanctions ubani lobani uyayazi ukuthi ama-sanctions afakwa ngenxa yani. Afakwe ngenxa yokuthi imfanelo yabantu eZimbabwe kayihlonitshwa. Khonokho lokho lokubona kuqhubeka abantu bethunjwa, abantu betshaywa, abantu behlukuluzwa. Yikho okukhoza ama-sanctions kasiyoChamisa. Njalo ama-sanctions
kayisiyo afundisa amasosha ukuthi bahlukuluze abantu nokuchaya abantu. Lanqama sanctions angakhijwa phoke ukuchayo kwabantu nokuhlukuluza into yonke idiscipline yamasosha lamapolisa leyo bazayimisa na. Ngoba lokho bekuvele lokho kusenzakala ngaso sonke isikhathi ama-sanctions engekho. Amasosha eZimbabwe, lamapolisa eZimbabwe avela kachana elokhu ehlukuluza abantu. Abantu bethunjwa, abantu bebulawa kungela ama-sanctions kungelani. Njalo ama-sanctions kafakelwanga omunye nomunye. Afakelwe wena umnanga kwalokho. The cabinet yakhe endutshwana, but still we still see them traveling besiya lelale though ama sanctions ekhona. Ama sanctions ka disturb I budget yemali eseZimbabwe etshontshwayo esiwa lelale ngama sanctions yinayo ukuthi kube njalo. So sicela ukuthi abantu mali is understand ama sanctions is got nothing to disturb economy eZimbabwe. Bangamisa ubusela babenzayo babe lokwazi ukubhajetha imali kahle kahle into iza into zonke zobala especial ubusela lobudlangudlangu lo babenzayo ye asothi into kachamisa asonto ekhozwe ukuchamisa leyo never. Ngibingelela umfowethu uSabrighton khona phana eTS lona Brighton labantu abakhe ngiyalithanda ngiyalikhumbula kakhulu. Siyabonga uNkulunkulu aligcine aligcine impela livikele kulomkhuhlane la wonke wonke nje khona apho eTS lapha. Ngiyalibingelela kakhulu. Amen.
Sawunani basakazi beStudio 7. Hayi umandla mandla Khumalo phuma kwelaseJoluju. Hayi ngapha thina siphila ukeni sinkomo nje. Hayi zothwa sigqoka amamaski nje. Hayi sigezi izandla nje. Hayi thina siyazilutho ngapha lati siyafuna ukuzofundiswa. Hayi sithi uzodlula lomkhuhlane. Hayi sibekezeleni sarani kahle.
Vuko basakazi beStudio 7 ngithulane emahlabe ezulu. Indaba ye accountability lay ebikhulunywa ngobaba uChuma hayi ingana ngizwanani laye leyo angiyazi leyo kufana nje lengane kana yabo umvundlala bonteletsha into le accountability eZimbabwe. Uma umzali ipentsheniya ogogo nabomkhulu bephiwa mhlawumbe u200 pound esithenga i 2kg yechukela ngelanga kube imali ayiphiwa ngeviki leyo yebo. Kade iziqhuma lezijumba lezigcwele amaborder gate le madrobheni indawo zonke lezi izikhitshwa ngubani ze withdraw ngubani? Who is behind izijumba zonke zonezo ezithwele ngabantu? Kade sikulayena le 10 bond yale entsha le isigcwele if you go kubo by bridge uye ngapi igcwele indawo yonke iphume ngawuphi umnyango ikhitshwe ngubani? Umntakabani ngemvumo kabani ngukhazini kabani? Le indaba ye-ecocation day into encane le ikuthi maybe ubone uhulumende laba kabakho khonapha kuma-agent one lawo kodwa-ke ezijumbeni lezi abazidifendayo abangafuni ukuzikhipha uthi kanti umuntu ngelanga uma evunyelwa ukukhipha i-200 pound ngokuthiwe buya next week ngolwesithathu uzothatha okunye okuncane okungaka. Kanti izijumba lezi ezithwalwa ngabafana obhodi labosisi laba abazitshintsha ngezikabani zivela ngaphi? So bangaze baqhamuka le accountability ekhokheshi oChooks lapho ngiyamuzwa ukuthi uzama ukudefenda ngomuntu wesindebeleni uzakuthini ngoba ibhatsha ligqokile elwane lele vele lingumhlwazi elilumayo ekholeni lapha lenqulwini azama ukulihlohla kodwa-ke iqiniso lami engifuna ukulibuza kuyouChooks lani lina basakazi beStudio 7 kanti izijumba lezi ezitholwe ngabafana zivela ngaphi singakaze siyehlolisisa indaba ye-ecocation? Ngiyabonga ngincubelo.
Linjani basakazi? Hhayi ngiyabonga. Mina engikutshoyo kuphela yikuthi hhayi ibhatshi kalihlohlo. Asisafuni ukubuswa ngabantu besishoneni. Abantu besishoneni sebebuse kakhulu bayehluleka ukukhokhela abantu. I-corruption kibo ngoba bona bahlohlana bodwa emsebenzini. Ake kubuse omunye umhlobo. UChamisa laye vele lishona. Abantu besishoneni nibo ababulalile izilizwe lari-right leli. Baqalisa into zabo ze-corruption. Ake kubuse omunye umhlobo. Ke kuma ukubusa abantu besishoneni. Lo babothi yena uChamisa i-tribalism asikhulumi nge-tribalism. Indaba kungakaze kubusa umunye umhlobo. amashona yale tribalism ake kubuso omunye umhlobo bakithi kumbe ilizwe liqunywe phakathi abantu besishoneni yiba behlule ukubusa yikho kwenzakalayo. Ngiyabonga.
Sanibonani, sanibonani, sanibonani ku Studio 7, sanibonani lonke basakazi ku Studio 7. Siyajabula phela ngoba nasithumelela yonke into eyenzakala eZimbabwe ukuthi kwenzakalani. Siyajabula kakhulu basakazi ku Studio 7. Hey, uyazi mina ngizubuhlungu ngendaba leka makhuphe le. Umakhuphe ubhizi uqochisa abantu eParliament kodwa yena abantu laba uZulu avota evotela evotela abantu akavotanga evobevota under uChamisa abazange bazibazi bavotela uMakhupu. So uMakhupu udlala ngathi uyasidelela lo mama lo, sidelela kakhulu. Kanti vele umama lo unjani vele? Wakuwabona apho umama umuntu omdala odufuna ukuba yipresident kodwa ugunda ikhadi. Ene futhi ngizwile omunye umfo lana esithi yena ungumpofu, ngizwile omunye umfo esithi ungumpofu ethi hey uChamisa uhambe siyafaka ama-sanction.
Ndiyitshela njani basakazi be-Studio 7 kanye labalaleli, siyalibikelela ngothando olukhulu. Ya, ngilapha endabeni yendaba eqondane le-Equal Cash. Ithi nxa i-RBZ imisa i-Equal Cash idinga ukuthi ilungisise udaba lwemali, kayilungisise ndawo zonke la kuyo khona ngapha ingajiyi kungalunganga. Ngoba laba bezithwele nzima ngama-ajenti ema-Equal Cash nalawo besi-charge imali nxa ufuna ukwenza i-cash out ugcine lihafulelana phakathi laphakathi ingazathi imali ngiyentonke yona ingeyakho wedwa. So uhlupho vele sikhathaza ukuthi imali bayithatha nga yona i-RBZ iyeproduce imali kodwa ufumana ukuthi imali emabhenki kayikho, itholakala kuma-Equal Cash agent. So kayilungisise ndawo zonke, kuqonde ndawo zonke, akhona ukuvala ngapha ngapho kube kungalunganga. Kakuthi nxa sebevala ama-agenti siyebona imali sikhona ebhenki, akhona ukusitshayisa ngamakhanda. Njalo futhi nxa sithenga sisebenzisa yona i-Equal Cash imali intengo kazifanane, zingaze zatshiyaniswa. So-ke yinto yabendaba ebuhlungu kakhulu, ngaba ulungise ukuqonde ndawo zonke. Ngiyabonga.
Salibonani lonke bantu baka Studio 7 nabalaleli. Hey, mina bengifuna ukuthumela imali namhla engange 3000 pula ngiseBotswana. Ha, uma ngifika bathi i 3000 pula uyithumela nge 900. So bese ngibona ngathi ha kuyasikhama, kuyasinda kakhulu lo. Angazi ukuthi kuzaphela ngani ngoba kusecina sedluleka lokuthumezela imali. Ngoba bengithumela i 3000 then bathi bafuna i-900.
Hey, njani basakazi, i-Equal Cash isibili yinto engafunekiyo, alibala ivalwa okokugcina ihlivalwe ngobe ibihlili double 5 times ukusidabula kwabo bethenga betyintsha injalo i-Equal Cash kasiyifuni kayivalwe, isincindezelo kubi.
Lawo ke ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ege sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ilanga likazibuse wele Melika liqakathekiswa minyaka yonke ngemicimbi etshiyeneyo mhlazi ku-4 kuyonale inyanga. Kodwa lunyaka ngenxa yegcikwane le-coronavirus imicimbi eminingi iza kuba ivaliwe. Umongameli wakwele Algeria umnumzana Abdelmadjid Tebboune useze wakhulula amalunga enhlanganiso ezabotshwa ekutshengiseleni okwaze kwasusa esihlalweni nyakeni. So wayengumongameli umnumzana Abdelaziz Bouteflika. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje othi sikhangele ezinye zenhloko ebesilazo. Kulabantu abalitshumi lambili abathelelwe igcikwane le-coronavirus elizweni, lo yedwa ovela kwele South Africa. Kambe ukuxotshiswa kwamalunga edale lephalamende awe-MDC Alliance libandla le-MDCT kungakho sitshoni. Ziyaqhubeka izakhamizi zeluveve lokhu zisifa zibulawa ngamanzi angcolileyo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gandhi. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.